Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio lesithathu umhlazi ku 17 Lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili ulevel 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Akuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo.
Kodwa abanye bathi uhulumende usebenzisa imigoqo ye-lockdown ukuvimba abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase.
Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi laloba bebesithi ba-izile i-lockdown.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheke kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili ulevel 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa. Umtswangwa uthe bathethe leli nyathelo ngenjongo yokukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegciwane leli ngamandla okwesine kumbe i-fourth wave ngesilungu. Umtswangwa ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ngobunengi. Umqondisi wenhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus iZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda uthi kulungile ukwenziwe nguhulumende.
Akuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo ngalesi sikhathi siku-level 2, njalo kutshengisela ukuthi lokhu kusadingakala ukuthi sivimbezele lo mkhuhlane, ngoba ngokukhuluna kwengcwethi lalaba abakwaziyo bathi khona singangena ku-fourth wave esine iwave, kungagcina kusiba njalo lo monakalo omkhulu kakhulu nxa uhulumente engasoze sithi agcine nalowo level 2 ukwenzela ukuthi kungamemetheki lo mkhuhlane.
Yebo, umkhuhlane ukhanya wehlile kulezi nsuku ngoba balutshwana abatholakala belawo kumbe ababulawa yiwo suku ngosuku. Kodwa ezikolo lapha siyabona ukuthi ibanjwa mihla ngemihla abafundi belomkhuhlane lo. Njengenhlanganiso ephatheke kumsebenzi wokuvikela lomkhuhlane nxa libhoda ngezikolo, lingathi bavikelekile yini abantwana?
Izikolo eziningi abantwana abala ama-PPEs okokuzivikela, njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi ikakhulu bona abantwana bezikolweni ezehlukeneyo bakhohlwa ngokuthi lomkhuhlane lokhu khona. Ngakho-ke ngenxa yakhonokho uzananzelela ukuthi uyamemetheka kakhulu yibo. Ngakho kuyadingakala ukuthi kukhankaswe ezikolo, njalo laba asebebakhulu asebedlule over 18 bona kumele bakhuthaze ukuthi bezama ukuhlatshwa labo.
Uhulumende uthi liyanda inani labantu abahlatshwayo kulezi nsuku, kodwa nxa sikhangela amanani ilalokhu akuloyisayo uhulumende ngamanani amancane kakhulu. Kuhlatshwa abantu abakubo 10,000, 15,000 ngosuku, kwesinye isikhathi kuhlatshwa abalutshwana kakhulu, kodwa uhulumende ulokhu esithi ukhangelela ukuba esehlabe abantu abantu abangu 10 million ngompalakazi. Kambe ngamanani esingawajabulela yini njengelizwe amanani abantu abahlatshwayo kulesi nsuku?
Ambona ngani kuqhakathekile ikho thina njengamabandla besikhulume le Minister of Health ukuthi sifuna ukwenza umkhankaso emabandleni engxenye yesikwane sokudinga over 1 million abantu abangavaccinate. Umkhankaso esifuna ukulontsha kusiza nje amaviki onalawa sizawulontsha sihlanganela labantu beMinister of Health labakhokheli bamabandla ukuze kungenwe emabandleni senze lo mkhankaso lasebulenjini kuma youth asemachurch. Leli nani esilalo kathe silutshwana kakhulu ngasikhangela ukuthi sifuna ukufika ku 10 million ikho kuzadingakala ukuthi kukhankaswe kakhulu ukuze sithi siyafika ngale kubo January kubo February hayi inani lethu selikhule selibe likhulu.
Umnumzana uSeni Sibanda ngwenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo unkosikazi Mthwangwa wazise ukuthi idale le cabinet livumelane ukuthi kusiyafika umnyaka ka-2025 uhulumende ulohlelo lokwakha izikolo eziyinkulungwane ezintathu 3000. Kusenjalo amanani awethulwa lugatsha lwezempila kahle aphansi kakhulu okokuthi ezinye ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuqhubeka ilizwe lisebenzisa imigoqo ye-lockdown akuhambelani lamanani la. Izolo ugatsha lwezempila kahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amathathu lane 34 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kunyanga isanda kwedlula bekubhubha abantu abafika phose ikhulu 100 ngalanga linye. Okunye okwenza abantu basole ukuqhubeka kwemigoqo leyo ukuthi abebandla elibusayo bayenza imibuthano kungelani lemigoqo le. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kunosizi ukubana iCovid isiabhyuzwa isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo. Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi lalo babe besithi bayizile i-lockdown. Uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabezwa ubabalo evela ngaphandle kwelizwe ube lama 1000 amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo aba uma kusenziwa ama party activities iCovid kayinakwa. Kodwa abanye bengayenza anything bahlukunyezwa. So indlela yokuzimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything. Indlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything. So bezokusetshenziswa into yeCovid.
Uhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yiCovid-19 ezikolo asedlile. Njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU. Singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini?
EZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle as long as ibuswa yibona laba abantu. Akukho esingathi kuphethwe kuhle. Abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimo. Ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo, kuyini abakwenzayo. Okude ngicabanga azithaya isifuba ngakho uzathola ukuthi akukho abakwenzayo. Inhlanhla ukuthi abantu kungabi lama-body bags adodwayo abantu besifa. Ungababuza ukuthi uma ungathiwa sibili siseviye what contingency measures elilawo elingawenza ukuthi livikele umkhuhlane akulalutho. So abame ukuzithaya isifuba inkosi yesikhokhelele lamalinda asincedayo not uhulumende.
Kuyini ke okufanele uhulumende akwenze?
Uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene lalokhu akwenzayo. Ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela iCovid akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu e-observe ama-COVID protocol. Ayikona ukuthi kuthiwe namhlanje uye emazone yabuye uvela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe beyehlangana laye jikijingi nangu emazone sese-Chiresi uhlangana lo zhizhi lwabantu. sizame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi isivikela iCovid. Uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu kavumele wonke umuntu.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu libikwa liqansa. Kuyona le iviki kube lodaba emaphephandabeni akwele South Africa olomunye undoda odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo. Ngesikhathi esedluleyo bakhona abadabuka eZimbabwe ababotshwa bethathela imali abezimota ezithwala imali. Kodwa amanani awethulwa nguhulumende wele South Africa atshengisa ukuba inani labokuza abasemajele akwele South Africa liyisilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 7% kuphela. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibongi msakazi. Iqiniso yikuthi impilo lapha eSouth Africa ayilula njengokuba umuntu nxa eseZimbabwe eyicabanga. Abantu nxa beseZimbabwe babona abantu abavelela kwele South Africa begqoke kahle mhlawumbe amajwabu engana yacazimula bese becabanga ukuthi impilo eSouth Africa imnandi. Ayikho mnandi impilo kuleli lizwe ikakhulu ebantwini abavela ngaphandle. Akula msebenzi, akula mali, abantu bayasuka ekhaya besiza lapha eSouth Africa umuntu ecabanga ukuthi hayi uzofuna amadlelo aluhlaza. Kodwa ekufikeni lapha umuntu athola ukuthi impilo ayinjengokuba kade eyibona ngelihlo leli kade eyibona ngalo, kube nzima kungatholakali umsebenzi, kungatholakali lasibiso ukuthi umuntu adle. Abanempilo baze bahlale lasemgwaqweni kungela ndawo zokuthi bahlale, baze badle lasemgonyeni yezibi. Kusukela lapho ke umuntu usenza loba yini engamphilisa. Njalo into ebonakala iseduze elula yikho ukuthi abantu bagcine beyizigebengu, abantu bagcine bebamba abantu inkunzi, abantu bagcine besenza izinto ezimbi kodwa ezizabasheshela ukuthi zibanikeze imali yokuthi bazame ukuphila. Okunye umuntu ufika besejoinana labantu abavele beyizigangi lapha base bemtshela ukuthi hayi lapha impilo yokuthi umuntu ayenze ukuganga lokho. Ngoba umuntu mhlawumbe sehlupheke kakhulu le mpilo leya kade ecabangela sifike yangabi njengalokho kade kucabanga, ugcina esephephela kikho ubugebengu lobo. Sibone impela umuntu obelungile simbone siyisigebengu esikhulu kakhulu.
Manje pho nxa izizalwane zakwele South Africa zibona khona lokhu okwenzakalayo ubugebengu lokunye okunjalo okuthiwa kwenziwa ngabeZimbabwe, ngokubona kwakho ayisikho na okugcina kusenza lokho okuthiwa yi-xenophobia?
Yebo, khona msakazi, kunjalo. Abantu balapha eMzantsi Afrika abayizalwane zalapha ukuzwa lokubona ukuthi ubugebengu obuningi benziwa ngabantu bokufika lapha eMzantsi Afrika kuyabenza babe lenzondo kakhulu ebantwini bokufika. Bese sesibona ke kusenzakala izinto ezinjengelezi zezonophobia, ukuhlaselwa kwabantu bokufika. Kuvele nje khona ukuba khona kwabantu bokufika elizweni laseMzantsi Afrika akusiyonto ethandwa ngabantu abayizizalwane zalapha. Pho nxa sokuphinda kusiba lokubi okwenziwa yabantu bokufika kufaka umthelelo omubi kakhulu ebudlelwaneni obukhona phakathi kwabantu South Africa labantu bokufika. Abantu beSouth Africa bacina belenzondo yokuthi abantu bokufika basuka emazweni abo besiza lapha eSouth Africa bezokwenza ubugebengu, bezobatshontshela, bebabamba inkunzi, bababulale. Yebo, basuka bakhohle ukuthi la bakhona futhi labanye abangabayizizwana zeSouth Africa ezikwenzayo lokho. Kodwa ilihlo labo nje lihle libheke kakhulu kulabo bantu abavela phandle ukuthi nxa kuthiwa bayenzwe ubugebengu kuhle kwenze inzondo yabo ebantwini bokufika ibe phezulu kakhulu.
Unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawk liludaba lokuthi inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi isiqede ukucubungula udaba lweZimbabwe kodwa kayisoze iphathise leli lizwe ngoba lilezikwelede eziningi kakhulu. Iphephandaba le-Chronicle liludaba lokuthi iqula likahulumende izolo lifike emzini kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo e-Hillside kobulawayo. Umoyo obhubhe ngomvulo kuyona le iviki ubikwa ezangcwatshwa emathuneni e-Heroes Acre e-Harare. Okwamanje ke sikhangele zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Cuba abikwa engene esidaladeni avimba ukutshengisela kade kuqoqwe kulelo lizwe ngabasola uhulumende. Kodwa abadabuka kwele Cuba behlala kwamanye amazwe abalisa elemelika batshengisele. Abalwela amalungelo bakwele Nigeria bancome umbiko kahulumende omumethe okumayelana logatsha lwamapholisa oluthiwa SARS olwavalwa nyakenye ngemva kokutshengisela kukaZulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani balaleli be-Studio 7, linjani kuzindawo zonke bakithi la kufinyelela lukhona leli phimbo. Emagumbini amanomhlaba, okhulumisayo engu-Sylvester Maphosa, owako-Jonas ngesigaba, ngaphansi kwenduna uMasendu endaweni yase-Plumtree. Ngibingelela ngikwele South Africa endaweni yase-Cape Town. Ngiqhuqhuzela umphakathi wakithi wonke bakithi ukuthi njengokuba izulu liqalile nje ukuna siyena emakhaya siyolima sizondlele imindeni yethu ngokudla esizenzela khona bakithi. Umhlaba esiphila kiwo usufuna abantu bazisebenzela ngezandla zabo, into zokuphiwa lezi azihambi. Ngibulise bonke abantu abasemakhaya, ngibulise wonke umndeni wangakithi kwamaphosa, labo komalume eBhangale. Ngibulise bakithi, anginawo amaningi engabi kakini, ngiyabulisa kuphela. Amen.
Sanibonani ku-Studio 7, injalo njani Studio 7. Sikhala abantu belabezana abangabesitshela amanga bathi lizwe liyalunga, lalunga lizwe lifike lisesabe kalinje.
Amatshona amahle abantu be-Studio 7, siyabakhulu ukuhlangana lani ku-Studio 7. Mina ngumhlali nguTimothy Mhlanga, umhlali weGwanda lapha. Okokuqala ngizabulisa bonke abaphethe isigaba sakithi, kakhulu ezabonga kakhulu sebhu kwami ubaba uNdlovu, ubabazala futhi nanxaye. Ngibonge konke lesigaba sakithi ukuthi khona singani sizibeke kahle ekukhangeleni. Into enhlupha lapha inje kusene COVID-19 la, ngingabuza kakhulu ukuthi khona sithathwa nini, ungani amalanga khona kwebalwa kangani kacedakala ukuthi khona yini esingahlatshwa ngawo. So besicela ukuthi khona sincedise lapha balimi bonke weGwanda lapha, especially Sinokani i-19. Isilimo elifanele isilimo kakhulu isilimo esifishane, njengoba libone ukuthi sakona ngani kuya phambili. Ilimi izilimo ezingani ziphansi ezingasuzeza ukuthi umumbu ngicela ukuthi lekele umumbu ningaqali sibi umumbu vela ulifikise ngaphe. So ngiyabonga kakhulu ukuthi abalimi balincedisa lapha lalapha, bayebayenza igajobho lapha lalapha. Kodwa umkhathi wakhona uyalile, ngani sokuthisa futhi kuvumbulukwe kubona ukuthi i-12 le singani siyayesaba. Kodwa ndethemba lokuthi khona abalimisi basasinceda nxa selisenezulu ukuthi khona iziphi izilimo esingaziphangisa ukuthi sizilimo ezifitshane. Wasilabo lapha kanti bafundisa ezingadini lapha lapha nalapha. Siyabonga
Studio 7. Gibbs wakamthembo, sikhuzeleni amashona please, sikhuzeleni amashona. Bekele ukuzoyinveda ubulawayo, bainvede emapulazini kathi sefumo inveda ubulawayo. Anti zwile ukuthi nge-Wednesday Thursday benzeni laphana ku-5 aven. Hayi madoda, sicile amashona isixolele mbijana ngobulawayo ematireland. Sikhuzeleni amashona Gibbs, labo ntungameni komo khona besiyekele thina ngasiye rari siyaba aba invetele into zabo khona le abasikele into zethu la hayi zamani ndisikhuzile abantu laba libatshela ukuthi sesikhathele ngabo yikho sisithina komthwakazi sifuna ukwehlukana labo lathi sibe zothe labo bebodwa hayi wesihloniphe abantu laba abesihloniphe phakamthembu khumisana labo
salibonani salibonani ku studio 7 okhulumayo uJosephat Moyo siyezwa konke okukhulunywayo lamaphoyisa labupha abantu beMDCT okunye siyakubona kusenzeka kuyabe kungaso ZANPF kodwa ngendlela yokuthi ZANPF yiyo esarula kumbe ngithe sabusa ngendlela yokungafaka umthetho uqine sigcina sesithi yiyo ngoba kusuka sokufana lomuzi kamazakhela ongela mthetho siyacela ukuthi iZANPF ingakuyekeli khona lokhu ube yona iyakudingisisa ukuthi ipolisa lelo belithunywe mbani lize libabophe labo phugene ngajabula i-audio lema ingafunda iZANPF emthethweni idonsa inyawo kuthi maku into embi begijime kakhulu ipolisa leli bekumele ukuthi liphelelwe ngumsebenzi kufana labantu abaluthayo kulabantu abaluthayo kugcine kunganithwa bathunyiwe bengathunywanga kodwa ngendlela yokuthi kuyabe kungenamthetho kugcina sokuzingenela abanye bejontsha so sithi le ZANPF ayiqinise mayi sasesikhathini ekuyiyo busayo asazi ukuthi u2023 kusiyafika u2023 ayibi rule ngesifiso sethu nje ngendlela ehluleka ngayo besifisa ukuthi iphume ikuyephumula kuke kubuse amanye amabandla ingarobi yona siyehlulekile straight umuzi kamazakhela ongelamthetho iZimbabwe alike lizama ukuthi lizama ukutshintsha kusiyafika lesi sikhathi maybe singalizwela so lami izihlobo zakithi emaZimbabwe sithi asambe siyevota ngobuningi sivotele la amapolitiki iZANPF ayivotele njengabantu ababo bombana bodwa
Kule siyakhala kakhulu kuna futhi ibutho lokhela angenayo into ayihambi kahle nje ibutho naphaza msimani ayisebenza abantu sebesebenza hayi ngendlela esihlupheka ngakhona so kube ngaba sihlezi bhama abaselidula straight lonke sibili bandla ngeZimbabwe leli libambileyo ngoba sina sinda masisola sizosola ibutho lodwa sisola lonke ibandla lezano PF siyalisola lonke malinje leke kwahamba ubaba omgabe into into zonke nje kulanti hamba kade umgabe nje bechayindiva nje kuzwakale nje bekukhuluma kuzwakale nje kodwa ke manje nje ngathi kufaka umntwana nje sihlalweni
siyakhala kakhulu imisebenzi ayisekho na iSouth Africa mhlawu uphelile kodwa nje imali igcwele nje eZimbabwe lapho ukuthi nje into nje imiswe kahle kwazi ukuzodinga ekhaya awubakithi shuwa nina bakithi
ivuka njani sakaza umuhle kustudio 7 labalaleli hayi ngithi ngiphawule ngale ndoda abantu ngikhaliphani phukeni ethi abantu bafuna ukuyivulala hayi kusokana badala ukuthi vele i-MDCT idlale ezanupief uyamuzwa nje maye phawula kathi umehluko wamapholisa lezanupief kuphi mayele basitshela singabantu ethi yena kafuna ukugcona izanupief ufuna ukugcona ubani ngoba amapholisa akhontrolwa izanupief hayi ophugini mani bengayenzi kanje laba bantu mani kabame nje eceleni nje bengabi bekhohlisa abantu ngentinyeko ngoba vele kusobala ukuthi ayikho into abazasezelayona singabantu baseZimbabwe ngoba vele bayizane kusekugcakeni nje amaqembu azama ukuthi alela abantu nje i-MRP lelele MDC alliance lezaphu izibe ngcono hayi bona beyi-MDCT nje hayi abazame nje ukubeceleli nje hayi ngiyabonga nthe ngidlulise lokho nje ukuthi angathi yena kade befuna ukubulala akula umuntu efuna ukubulala nje hayi ke yikho lento eyikhulumayo nje uyizame nje ngokwayo nje into ezabachiza lezi ngiyabonga
ngike ngicele futhi lapha ku-studio 7 ontungamili nabo gifting nje bengingathanda nami uma kuphawulwa lana kuma-video call lana ku-Facebook nokuhlala kakhulu mamele abantu bekhuluma laphana nabakubizwa nabamaqembu bengingathanda nje ukuthi mana uma kuvumakala kwenendlela ngingena ngayo nathi siphawule singazi ukuthi khona kungenwa kanjani kodwa besingathanda ukuthi nibe nendlela nathi nisazise ngoba ngeke singene sonke vele kodwa bengithanda ukuthi ngeke ngingene ngempikane ngifuna ukubuza kakhulu umqembu lokusayo nakula amanye aphikisayo ukuthi sike sibuze nje ukuthi kahle yini into abayibonayo eyenzakalayo engayenza ukuthi sibe silokho sibona bona izano iqembu kufanele lose liye phambi kakhulu njalo abanye abathi kunedemocracy kodwa uma uyabheka izano PF ayinayo idemocracy ngoba into efanele ukuyibuza ukuthi kungani kuthiwa iZimbabwe kunedemocracy kodwa but upresident ubusa 40 years engaphumanga esihlalweni waye bengakopi kubobotswana South Africa omakhelwane amanye amazwe athuthukayo ngokuthi uma befaka opresident it's only first term ne second term kube ne-term ezimbili uphume kungena omunye ukuze amathuba emsebenzi avuleleke kuwonke umuntu so befuna ukubuza leyo nto kakhulu ukuthi kungani bona bephushele ukuthi ama-president angene engaphumi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seFlorida siqhubeka sikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Lesi sigaba sibe labantu abedlula ikhulu lamashumi amane 147 ababhubhe ngempelasonto. Esilandelayo kumanani la isigaba seCalifornia esilabantu abedlula ikhulu lamashumi amabili 125 ababhubhileyo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York khona okulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababhubhileyo ngempelasonto. Umnumzana Busani Ntini.
Hayi, umhumo we-coronavirus we-pandemic kulobubelo eMelika. Siyazi ukuthi nxa sikhangela iMelika jikelele, ungakhangela ama-cases amatsha ngelanga ngelanga, sokusale 61,000. Abantu ababhubhayo ngelanga ngelanga ku-average ku-464 ngelanga lengelanga. Abantu abasesibhedlela kudla about 41,000. Abaku-ICU abagulayo kakhulu ngama-11,000. Nxa kubuya kweze vaccination kwele Melika jikelele on average I think there is 59% abantu abafully vaccinated. Then leyinye i 10-12% esiyaphiwa injection eyodwa. So hayi abantu bayaqhubeka lokho bevasinethwa njalo ungathananzela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye-coronavirus. E-New York State jikelele ama-cases amatsha asekuma-5,000 ngelanga. Abantu ababhubhayo i-15 ngelanga njalo abantu abavasinethele e-New York ngama-68%. Fully vaccinated. Lokhu kwenziwayo ukuthi ama-companies amaningi e-New York athatha umthetho wafaka i-federal government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe-fully vaccinated nakaphenduka emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi kukhanye i-New York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yo.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abanengi.
Uma sibheka indaba yamamaski e-New York State, abantu abafully vaccinated kungani bona abale freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngapi? Ikakhulu ungakhangela emsebenzini eminingi e-New York State. Nxa ufully vaccinated wasayina i-form usitsho ukuthi ufully vaccinated ungasebenza ungalayo i-mask kodwa kumele uyenze i-social distancing. But labo abangavaccinethanga kumele begqoke i-mask sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public you know, space emajimu kumbe ezitolo emabhar la ku-public transportation ezibhedlela langaphi langaphi wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask. Kodwa njengoba ngishilo abafully vaccinated kwesi sikhathi ngathi wabona imithetho yakhona.
Umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.